ubuya eAmerica kuzani chance yokuthi ngihlangane labanye abantu abatsha abangu 1000 abavela kwamanye amazwe akhona phe Africa lokuthi sichathikelane ulwazi ngokuthi bona benzani ukuthi bathuthukise indawo zabo. Njalo ngizathola isikhathi sokuthi ngifunde ukuthi singathuthukisa njani amabhizinisi ethu awe renewable energy lapha eZimbabwe, ukuthi ukuze abantu beZimbabwe labo benelise ukuthola i-renewable energy, ngoba ungakhangela 65% of i-population yethu lapha eZimbabwe ayila access to reliable electricity. So ngiyafunda about better ways of ukuthi abantu bangathola njani amandla, and not just amandla but amandla angalimaziyo i-environment yethu ngendlela aphekwa ngayo.
Inkulu kanganani inkampani yakho Thuba?
Okwakathesi sibathathu and we are hoping ukuthi sizakhula nxa sizivela khona ngale America. Sizabe sesifundisi ukuthi siyikhulise kanganani inkampani yethu le.
Nxa lifaka amasola lapha, abantu abaliqhathayo kakhulu ngabasemaphandleni, ngabasemadolobheni kumbe kuhlangene nje?
Kuhlangene nje, ikakhulu kulezi nsuku abafuna amasola kakhulu ngabalimi abaningi ababefuna ukwenza amasola irrigation systems zabo, ngoba kulezi nsuku amagetsi atholakali emakhaya le. So they now prefer ukuthi basebenzise isola ukuthi bathelele izilimo zabo.
Uzabe ukuliphi college?
Ngizabe ngise Rutgers University e New Jersey. Ngizabe ngisenza ukuthiwa i-business and entrepreneurship but with a focus kakhulu on energy. Njengoba ukwazi ukuthi u-Obama one of his big projects akhe yilana ethiwa i-Power Africa. So this time around eRutgers University ufake abantu abafuna ukuthuthukisa ama-business ahambelana lokwe energy e-Africa.